endabeni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. Abathengi abathengisa impahla balwa ngamapolisa eHarare azama ukubasusa emigwaqweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamajumi amadatu lambili 32. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzawethekelela ilizwe leMelika lapho azangena khona umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba wonke jikelele o-United Nations General Assembly. Sizalethulela ngokugcweleyo ngokwenzakala ebantwini abathenga bethengisa impahla. Kambe udaba lwabathenga bethengisa emigwaqweni lwenziwa yikuxokozela kwezombusazwe yini? Ulayidu kulamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Sixoxa ngomkhuhlane wesihudo lokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. Thumelani imilayezo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini obeFacebook kukhazile VOA Ndebele. Ngingakhudwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama langowapha 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.